soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi labalaleli, eyi nasi indaba ebuhlungu, indaba ephethwe yi-security yeZimbabwe, indaba ephethwe yihulumende yeZimbabwe, indaba ebuhlungu kakhulu, indaba yokunganaki ilungelo labantu, indaba yesihluku, into ezwe laba abantwana, into ebuhlungu. Ibuhlungu lindaba ngoba abantwana laba balelungile ukubana batshengisele, balelungile ukubana bakhulume inuna inhlupho zabo, balelungile ukubana ilizwi labo lizwakale ngoba befanele labo ukubana bakhulume. Balaleli be-Studio 7, yazi indaba ibuhlungu, ngizwa ubuhlungu ngalamantombazana. Ihulumende yeZANU-PF ilesihluku, ihulumende yeZANU-PF imbi, ihulumende yeZANU-PF izigebenga abantu abangalunganga. Kodwa ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi uNkulunkulu akadakwa, uNkulunkulu hayi ngowabantu bonke. Ngithanda ukubana ngitsho wona la mazwi ngoba ihulumende yeZANU-PF sihlulize abantu kakhulu. Mina nguSibanda ngisegugu, ngiyabonga.
Yeah, saluzwa sibili uhlelo lwe-government olokuthi khona abantwana kumele bafunde through imsakazo lama-television. Thina asilakho lapha emagusini, akula station esibambayo ese-radio, even esisodwa. Labantu kabalawa ama-radio akhona. Pho abethu abantwana bazafunda njani? Baza kuthola njani izifundo lezo? Bazazizwa njani? Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona iplan ukuthi abantwana bengayenza njani, bangazithola njani izifundo lezi, ngoba vele sebebuye emuva kakhulu. Siyakwazi ukuthi kulohlupho lwe-corona, konke le-lockdown. Sicela ukuthi ngabe i-government iyaba le-plan ukuthi abantwana bangazithola njani izifundo. Ngikhuluma ngilapha e-Cholocho, ko-Chief Msigana, ngunamethembe, ngihlala kosikhobo. Akula ma-radio, vele inhlwele inhlelo eziningi lapha e-Cholocho sizizwa. Nxa ungasazwanga ngomngani wakho osedorobheni kumbongaphi, vele sihlala sisemuva emnyameni. Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona i-plan ngendaba zabantu ukuthi bathole izifundo lezo. Yabona.
Lichona njani basakazi, lichona njani balaleli? Hayi, indaba leyi siyayizwa sibili yomkhuhlane, yeyinzima kakhulu man. Into enye esesiyibona lapha nanso futhi esivele sibuya isiqhamukile njalo, eyokuthi kube labantu okuthiwa bathunjwa. Abantu bathunjwa njani? Vele iZANU yona ngokwayo vele akula nto abangayenza, njalo yinto yabo vele asebeyijwayela, abavele bayiqalisa kudala ngesikhathi segugura. Bona omnangagwalaba yinto vele ababeyenza ezihlobeni zethu emathebeleleni khona ngale. Babe bacatshisa abantu, bebenza izinto ezingalungile, bebarepha, bebenzana, bebadlova, bebenza zonke izinto ezingalungile, bebulala njalo labazali bethu abanye ngabakho bafa singabazi. Khathesi sikhuluma sothina sizintandane ngenxa yabantu bona benza into yabo futhi abangeke bayigcina. Njalo futhi iZimbabwe yona ngokwayo vele kayingezake iphinde yalunga, iZANU isezekhona. Vele bona bo omnangagwa vele uma besezekhona besabamba intambo vele kula Zimbabwe engalunga ngitsho. Abake bephume beke benika abanye abantu labo bekwanisa ukusebenza, ngoba thina sesidiniwe ukuhlala sihlukumezwe elizweni lethu size siyephathwa ngcono phandle emazweni apha. Hayi, 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 hayi. Kodwa ngilina kuzabaphelela. Ngilina kuzabaphelela. Indwangu yakhutha ugatsha, ngilinda ngitshayeleleke phansi ngesilevu kube nzima. Abazama ukuthi bezibambe kuhle, njalo bebambe kuhle abantu uma besithi bona bavotelwa. Manje ngathi sokutshengisela ukuthi vele kabavotelwanga laba bantu la. Okwenza ukuthi bethusele abantu, bebenzeni, besabani, kanti bona bekwazi ukuthi ngabantu abavotelwa. Kutshengisela ukuthi vele bona ngokwabo abavotelwanga. Njalo futhi into khona ukuzidlela imali bazidlela, akulanto abantu abayibhenefithayo vele ezimalini zelizwe. Vele akulanto khona kade sakulana kulani, umsebenzi wabo kuphela yiwona loku bebelokhu bekhathaza abantu, bebathumba, bebatshaya, abanye bahambela ichoze kade suitaida. Mara ungaphi kathesi? Awu, 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 crocodile akuxole bantu. kambe shuwa kunini abantu libenza kanje libenza izinto ezingalunganga bantu bezana.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.